soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambulela kustudio 7 yesonto mhla ka 12 kuNhlolanja 2023 moKhep Stube. Endabeni zethu namhlanje.
Ukwaliswa kwabo yikwesaba kwezanu ngoba iyakwazi ukuthi ke ngalesi sikhathi esokhetho abantu balelungelo lokuthi bezwe okungcono kulalokhu abakubona kuzanu. Izanu siyehlulekile.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bakhala ngokuvinjwa ngamapolisa ukuba benze imihlangano yabo endaweni ezijeneyo.
Okwamele kukhangele esisweni yisizathu sokubana lowo mhlangano umiselweni. Nxa amapholisa benika imvumo yokuthi umhlangano yenze, bathaka bekhangele izinto eziningi ezijeneyo.
Abakubandla lezanu PF bathi amapholisa alandela umthetho kukho konke akwenzayo. Izakhamizi ezakha ikilinika emathebeleni North zicela uncedo. Sazethulela ezemidlalo, ezamasiko, ezabatsha, ezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bakhala ngokuvinjwa ngamapholisa ukuba benze imihlangano yabo endaweni ezijeneyo. Amapholisa asevimbe imihlangano embalwa eMtare, eMarondela lezinye indawo zelizwe esithi ibandla leli alicelanga kahle ukuba lingene kuZulu. Kwesinye isikhathi amapholisa athi abantu yibo abangafuni ukuba kube lemihlangano ye-CCC. Umnumzana Abednego Bebe okubandla leli uthi usephelelwe uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wesaba ibandla le-CCC ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa.
Ungakhangela i-CCC isinqatshelwe ukuthi yenze ama-rally posts indawo ezidlula ezingu-6 eziyisikhombisa ukuthi benze lawo marali. Okutshengisa ke sobala ukuthi ukwaliswa kwabo yikwesaba kwezanu ukuthi khona ngoba iyakwazi ukuthi ke ngalesi sikhathi esokhetho abantu balelungelo lokuthi bezwe okungcono kulalokhu abakubona kuzanu. Izanu siyehlulekile. For 43 years ilizwe leli silithatha emakhiweni lalilizwe elalisethathwa i-Afrika yonke. Namhlanje ilizwe lapho eselikhona iswa ngamazwe wonke awe Africa kungenxa yeZanu PF. Akulanto abangayitshintsha abehluleke ukuthi bayilungise in 43 years. Uhluphe sikilo lokubhidlika komnotho esikiyo, lokubhidlika kwelizwe esikiyo kudalwe iZanu for 43 years. So kabahlale phansi baphumule, yikho sikucela kuphela kuZanu PF.
Yes, siyakuzwa kakhulu bebe, kodwa sizwa ke kuthiwa ke kulabanye benu asebephuma kusisisibe siyangena kuZanu PF. Kambe ngabe kuliqiniso konoku kombe uhamba njani Pepe?
Labo kuthiwa ngama defectors uyabona ke ipolitics ye guerrilla warfare ivele isaziwa nge infiltration. Guerrilla warfare ayila formula, yikho besenza ukuthi kulabanye abantu babo abawafakayo ukuthi bajoin amabandla aphikisayo. Ngenxa yokuthi ke nxa sokubuya isikhathi se campaign balakho ukuthi bese besithi bona hayi lina yenzane ngani selisuka ngapha libuya nga. Sibe sivele sibazi. Kodwa kufanele ukucabange lapha muntu wakithi ukuthi okuqakathekile abantu kufanele babekwazi ukuthi thina samukela wonke umuntu ozwa ubuhlungu eZimbabwe obudalwe yizani. So laba abadefectayo ngabantu ababhadela imali, bebhadalwa ngoba balambile, abanye babhadalwa nje ngoba vele basemsebenzini, abanye siyabe sibazi. Kodwa thina ngenxa ukuthi we are a democratic party, kasali muntu ofuna ukuzojoyina ibandla lethu. Lalo oyabe vela kuZanu siyamfuna. Okwesibili, abantu bezanu banengi abasuka kuZanu besiza kusisisi, banengi kakhulu, sikhuluma abantu abanengi kakhulu, kodwa ke kasibakhulumi ngenxa yokuthi siyabe sifuna ukubavikela ukuthi bangavictimizwa iZanu. IZanu siyazi ngokuhlukuluza, siyazi ngomoya omubi, siyazi ngokutshontsha, siyazi ngecorruption, siyazi ngayo yonke into embi. Into embi eZimbabwe iyaziwa kuZanu PF. So abantu labana nxa ukuthi abadefecta besuka ebuhleni besiye ebubini kutsho ukuthi ke amadlozi abo abaflatheni.
Umnumzana Abednego Bebe lilunga le-CCC. Abakubandla le-United Zimbabwe Alliance labo bathi amapholisa avimba imihlangano yabo. Umfundisi Frank Mhlanga, umsekeli kaMongameli webandla leli, ukhala ngokwenziwa ngamapolisa.
Kuyadanisa kulosizi ukuthi thina ku-opposition parties sihlala siyaliswa ukunikezwa imvumo yokuthi sibambe imihlangano yepolitiki. Thina njenge-United Zimbabwe Alliance OZA sesihlangane nakho kanenginenye sacela i-clearance eZwimba East basalela, eChitungwiza i-cleanup campaign basalela, eSeke basalela, indawo eziningi bayala kodwa iZANU PF ihlale inikezwa nje bengayelelwa, benganqatshelwa. Kuyadanisa lokho.
Loke ngumnumzana Frank Mhlanga okubandla le-United Zimbabwe Alliance. Kodwa umnumzana Tafaso Mugwadi owebandla le-ZANU PF uthi amapolisa alandela umthetho athi ukuba asebenza lebandla le-ZANU PF. Lokhu kusekelwa ngumnumzana Gulda Mzanka, ilunga lebandla le-ZANU PF.
Okwamele kukhangelisisweni yisizathu sokubana lowo mhlangano umiselweni. Nxa amapolisa benika imvumo yokuthi umhlangano yenzwe, baqala bekhangele izinto eziningi ezijeneyo, okuhlanganisela abantu ababehlala endaweni yonaleyo bangayenza amabhizinisi endaweni yonaleyo elifuna ukwenzela umhlangano. Abantu bengabona kuyi-security threat yokuthi kube umhlangano, nabo balulungelo lokuthi beyale ukuthi umhlangano uyenzakale. Njengasho kuwenzakala emtari ukuthi abantu mabhizimusi babona ukuthi hatshi kuyingozi kabhizimusi labo ukubana i-CCC yaziwa ngomsindo ukubana yenze umhlangano. So yinto ejiyeneyo ukuhamba ngendawo ngikhuluma nje thina ebhinga bayavunyelwa i-CCC yayisiyakuvina amapholisi yezela umhlangano wayo yapostiponda ngenxa yezulu yavunyelwa njalo ukuthi iyenze umhlangano wayo wayala ngoba
ye kodwa siyabona ukuthi-ke okuhluphayo ukuthi kukhanya kuvinjwa imihlangano ye-CCC kuphela ezanu iyaqhubekela phambili kwenziwa kuyini khona
lapho ingathi nje angila amanye ama-examples indawo okubana kuyaliswe i-CCC ngikwazi nje entare ngesizathu engisikhulumileyo kodwa kwezinye indawo mbona besenza sibele imihlangano yabo bekhululekile ningazi kwenye ezinye indawo lapho abayaliswe khona kodwa i-constitution umthetho uthi wonke umuntu okwakhathesi iyavunyelwa ukuthi ekhampeni ngoba sesifike kunyaka wama-election.
Ye kodwa nxa abantu bengavinjwa ukuthi bayenze imikhankaso yabo pho bakhuluma njani loZulu?
Yikho nje ngitshilo ukubana asilaqiniso lalabo abazweyo, asilaqiniso lokuthi yebo ngempela bayalisiwe ukwenza ngoba abantu be-CCC kumele sikulandelele ukuthi bayathanda ukukhuluma amanga, bayathanda ukuba ngokhalide. Singatshona siphala sibili kungela izini ezibhedi abantu abayalisiweyo. Engiyaziyo yindaba kuphela enye emtari yenginike isizathu why beyalisiwe. Kodwa izindawo zonke amapolisa akhululekile bayenza imihlangano yabo. Ngiyaqala nje ukuzwa ukuthi bayalisiwe.
Lo ngumnumzana Gulda Mzanka, ilunga lebandla le-ZANU PF, obexoxa le-Studio 7 esebhinga. Izakhamizi ejibajiba esabelweni seMathebeleni North ezakha ikilinika zicela uncedo. Ake sizwa umnumzana Simo Ncube, omunye wabaqhuba uhlelo lolu, ekhuluma ngokucelwa ngabakucela kuZulu.
Thina siselupane esigabeni sejibajiba kujibajiba wadi. Siselupane siyizakhamizi zejibajiba wadi sakha ikilinika umtholampilo wethu. Ngakho kathesi sesizamile saphakamisa sesifike ku-window level. Ngakho sesilama challenge amaningi, sesishotelwa izitina lama elesamende. Ngakho siyacela kuZulu weZimbabwe, kuye wonke umuntu ongizwayo ukubana siyacela izandla abantu bakithi lisincedise. Besisakha sisebenzisa ukuthaya izimali lamabele, sihlanganisa amabele. Ngakho kathesi sesikusimo esibi ngoba izikolo zisanda kuvulwa, lamabele kasisela, abantu sebekhala labo ukuthi abasela lutho. Ngakho besicela izandla kini lonke abantu bakithi ukuba lingasincedisa ngaphonokho elikwanisa khona ukuze iklinika yethu lathi iphuthe, ngoba abantu bakithi bahamba umango omude besiya esibhedlela abathola khona usizo ngakho silesifiso sokuthi umtholampilo wakithi lati uphele ngakho abalesifiso sokusimedisa bengathinta kunamba ethi +26378983502 inamba kachairman wejibajiba clinic eyinye +26371737107 leyi ngeyami usidikisela siyabonga kakhulu bantu bakithi
yebo nifisa ukuthi abantu balincede ngani baba
sicela izandla
iklinika leyi maye ngathola usizo iphele ingaba lesizo kakhulu ebantwini abaningi kakhulu ngoba silama ward ayakhelane lejibajiba le ama village angafika 15 abantu abakhalayo bonke abahamba umango babe siya esibhedlela kugqisa nzima nakubo mama abazithweleyo ma esethewa bale problem wa isizo samqalisa angakahambi silabantwana abafunda behlala esikolo labo kwesisikhathi ma bephathekile kungaba losizo kibo ma sebethola usizo ngaphana beseduwane esikolo ngoba iklinika yethu phansi kwesekhendari lapho kunabantwana abahlala khona yikho sifiso kakhulu ngoba umango esiwuhambayo siya esibhedlela eseduze kwethu iSt Paul lelenkalisi kungumango omude kakhulu ongavumiyo ukuthi uhambe masinya ngenyawo.
Umnumzana Simon Ncube uhlala ejibajiba esabelweni seMatabeleland North. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba sebefika phose inkulungwane ezingamajumi amathathu 28,000 abantu ababhubhe kwele Turkey lakwele Syria kulandela ukuzamazama komhlaba ngeviki ephelileyo. Abakunhlanganiso United Nations bathi kukhangelwe ukuba inani leli lizakhuphuka ngoba kucatshangelwa ukuba baningi abagqitshelwa inhlabathi yezindlu ezadilikayo kuzamazama umhlaba. Elebhilitane libika ukuba ibutho lakwele Russia lilahlekelwe ngamasotsha amaningi kusokwana ezedluleyo ngenxa yabanye babo abangalolongwanga ngemfanelo, ukungazi abakwenzayo kanye lokuswela imibhobho eqondileyo enjengaleyo esetshenziswa libutho lakwele Ukraine. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abantu kwele Melika abedlula izigidi ezingamajumi amahlanu 50 million bakhangelwe ukuba namhla bazabhejela iqembu ePhiladelphia Eagles kumbe eleKansas City adlala umdlalo oqakathekileyo weSuper Bowl. Sokwisikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu. Sikhuluma ngokwenziwa ngubulelani loPhengula Khumalo wakhethwa umdeni wakwaKhumalo ukuba yinkosi yesizwe samaNdebele. Baba Ngwenya, siyawamukela kuhlelo. Nxa sikhuluma ngenhlelo lapha sikhuluma ngani Baba Ngwenya?
Baba Dubele, njani abalaleli? Noma nje ngingesona isikhulumeli senkosi kodwa ke ngizakhuluma ngolomhla ngothi njengoba ngikhona kwezamasiko. Engunanzelelayo ukuthi inkosi yethu iyazama ne-ovisi layo ukuthi abantu ngabe bayabambana beyisizwe senkosi uMzilikazi ngaphansi kwayo inkosi uBulelani kaloBhengula. Basebenze ndawonye. Lokho kuzakwenza ukuthi le mthwalo enzima engeke ithwalwe ngumuntu oyedwa noma ababili okanye abathathu ibe lula abantu nxa bebambe. Khangela kule zinto ezingama project enziwa yilezi structures ezibizwa kuthiwa ngama cooperative, ama companies. Ukubambana nje kwabantu kungenza ukuthi kusuke omkhulu umsebenzi.
Nxa sikhuluma ngenhlelo lapha sikhuluma ngani Baba Ngwenya?
Iningi labantu bakithi abalana ekhaya kodwa uzananzelela ukuthi uma ngabe kade bengahlangana ake sikhulume nje mhlambe ngezindlu zena lezi bechayelana izimali kwakhelwana izindlu kungaba yinto ngempela ingenza ukuthi isizwe sibe nempumelelo. Kunje njengoba abaningi besemazweni isikhathi sabo sokuba semazweni siyaphela, lamazwe omakhelwane nawo asethanda ukukhathala ngokugcina abantu, so bekufanele ukuthi ngabe abantu bayasondela ngempela kubanjalo kuphunye le plan ukuthi kungenziwani engenza ukuthi kube le soft landing ngale khaya uma sifike vele sile izinto zethu sesiziplanile okanye siqala ama project okulima okanye siqala ama project ayokufundisa abantu abethi IT into ezifana nalezo yiloko iofisi yenkosi eliphezulu liyafisa ngayo yonke indlela engani bonke abantu bengasabela besondele bebambane kusetshenzwe kuyiwe phambili.
Phosele ukugcina ngwenya singakagcibi udaba lwethu lamhlanje.
Uzananzelela ukuthi iningi labantu bakithi le misebenzi abayenzayo akuyona imisebenzi lana etheni kodwa ke bona ngokwabo bengakunanzelela ukuthi bebodwa nje bengazakhela imisebenzi futhi ezobapha inzuzo enkulu kakhulu. Yilokho nje engikukhuthazayo ukuthi engani singasondela singaphansi kobuholi bethu sisebenzele ndawonye bafowethu lokho kungasifikisa kude kakhulu. Siyabonga babudoko.
Siyabonga kakhulu ke mnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu, besixoxa ngokungenziwa isizwe sikaMthwakazi ukuze kuthuthukiswe uZulu. Sikasizwe ezokholo lesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhona libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngifuna sikhangele udaba lokukholwa kuNkulunkulu. Izabala kumaHebheru chapter ka 11 verse ka 1. Ukukholwa ke kuyikuqiniseka ngezinto ezithenjiweyo, kuliqiniso ngezinto ezingabonwayo. Siyakwazi ukuba siphila emhlabeni lapho kulula ukuba ukholwe into oyibonayo. Kulula kakhulu ukuthi ukholwe into engaphambi kwamehlo akho. Siphila njalo emhlabeni lapho abantu ababuza yonke into. Okuba nzima ukuba umuntu aphonge ukukhola into kokuqala kodwa yafuna ukubuzisisa adingisise ngento leyo ayizwileyo. Manje nxa sibuya kuNkulunkulu, into eqakathekileyo esiyisebenzisayo ukuze sifinyelele izinto eziningi uNkulunkulu afuna ukuthi asinike zona, sisebenzisa ukukholwa. Ukukholwa ke yiyo indlela uNkulunkulu asebenza lathi, yiyo indlela uNkulunkulu asiphendula ngayo, yiyo indlela njalo lathi esikwanisa ukuthi siqiniseke ngezinto uNkulunkulu asithembise ngazo. Nxa sikhangele lapha kwabaseHebheru leyi chapter 11 verse ka 1, ngiyathanda ukuba nxa usiwedwa mlaleli wami ukuyibala uyiqede yonke le chapter, kodwa nizakhipha okuthize engifuna sikunanzelele. Ukuthi okokuqala, nxa sikhuluma ngokukholwa sikhuluma ngokuqiniseka ngezinto lezi esizithenjiswe nguNkulunkulu. Yikuqiniseka ukuthi lokhu uNkulunkulu asithembise khona elizwini lakhe kuliqiniso, njalo kuba uNkulunkulu nxa esithembise ulutho ulamandla njalo uyakwanisa ukwenza lokhu asithembise khona. Ngiyananzelela ukuthi abantu abaningi nxa sisiza kuNkulunkulu siduba ngokuthi asimnanzelele ukuthi uNkulunkulu ungubani, ukuba yena wayevele ekhona umhlaba ungabi khona, kalasiqalo njalo kalasiphetho. uNkulunkulu ke nguye njalo esikwazi ukuthi uyikuqala njalo uyisiphetho sento yonke, njalo siyakwazi ukuba yena amandla akhe uNkulunkulu dala mkhawulo, akulalutho olungeme, akulalutho esingathi luyamehlula. Nxa singazwisisa zonke zona ezizinto kuNkulunkulu sizaba ke lokholo oluqinileyo ngezinto uNkulunkulu abesithembise zona. Siyasibona uJesu elapha emhlabeni ukuthi isikhathi esiningi wayesebantwini woba lokholo. Esithi khona ungaba lokholo oluncane olulingana layo i-mustard seed, le mbewu ye-mustard. Lona lolo kholo liyabe lulingene ukuthi ukwanise ukuphakamisa le ntaba, ukwanise ukuphakamisa izinto ezingaphakamiseki ngokholo. Okwesibili engifuna sikunanzelele ukuba nxa silokholo siyaqiniseka ngento esingayibona, singayithandazela leyo nto ukuba uNkulunkulu bengicela ukuba wenze lokhu lalokho lalokho. Usuqeda umthandazo wakho uyabusala ungumuntu oqinisekileyo ukuthi lokho engikuthandazileyo kuzayenzakala ngendlela leyo ngiyithandazileyo.
Akuyiphethe mfundisi.
Jasithandaze nini. Letha ke lokho okuhluphayo mbe intababani phambi kaNkulunkulu. Baba, ngegama likaJesu siyahlanganela ngokukholwa labalaleli. Ngabe kuyikuyini okuhlupha abantu abakho abalaleleyo kathesi? Siyathandaza ngegama likaJesu kuba baba, leyo ntaba ebahluphayo kayisiphune, iphume, isuke, kube nesimanga, kuguquka izinto, kutshintsha izinto, lalaba abadinga izinto batholeke lezo zinto ngegama likaJesu. Amen.
Lo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Sonke isikhathi sezabatsha. Wazabacha namhla siphupha lomnuzana Thembelani Moyo isakhamuzi selupani ngokubhekane labacha.
Abantwana bakulezi insuku iyuthi indlela asebeziphilisa ngayo ayijabulisi. Abafana lamankazana sebesebenzisa kakhulu izidakamizwa. Sibakhangele lapha endaweni zethu lapha esihlala labo bayadakwa kakhulu.
Yes, yaxolisa lapha ke bese sifake esakwenzeka ngeviki ephelileyo. Kwezemidlalo ke ake size ukuthi silale namhlanje usithethelelwe Queen's Banda, umqeqeji weqembu labesifazane elimela ilizwe iLemighty Warriors. Use umqeqeji wabaqeqeji bomdlalo wenguqu, kubika uJoseph Njanji.
Owesibanda nguye wesifazane wokuqala ukuqeqesha kusigaba sePremier Soccer League ngesikhathi eqhatshwe ukuba ngumsekeli kaLizwe Sifiswe kuqembu leTsholotsho. Usekwenzile njalo njengoba esebe nguye wesifazane wokuqala ukuba ngumqeqeshi wabaqeqeshi bomdlalo wenguqu eZimbabwe. Kulezi nsuku phakathi kokufundisa abaqalayo ukwenza izifundo zokuqeqesha ehlelweni oluqhutshelwa esikolo seMilton High edolobheni lakoBulawayo.
Khosi kaLevuanda, that's the first course ama beginners. Sikuthuthuka esilayo and so far is right. Through our theories, we have been through our practicals of our teaching of techniques, then we of our topics, our exams. So they are examined.
Ngaphandle kokuba umqeqeshi wabaqeqeshi uSibanda uvele ngumqeqeshi osebenza lamaqembu abalisa elabesifazane elimela ilizwe leMighty Warriors.
Because of probably ngathi economic hardship and also ukuthi lami, because I'm a coach, I've invested much coaching, ngiyabefuna to really live on my career. Sometimes I find myself ngisebenza kakhulu emadodeni than ebafazini, but obviously given a chance and getting a team ukuthi where I can at least get a living, because you know you've got a family to take care of, your one. So my priority really lies with the women, but sometimes it's gonna say things ever funny. Of course also it's for the challenge, just that challenge to coach if guys live we have a fun.
Phakathi kwabaqeqesha abangamashumi amabili nambili abaphatheke kuzifundo lezi eziqhutshelwa esikolo seMilton High kulabesifazane ababili kuphela. Usithethelelwe ukuthi balokhu besanda kancane kancane abesifazane abaphatheka kunhlelo zokuqeqesha umdlalo wenguqu, njalo ukuthi zelabo abake badlala ukuba labo bafundele uqeqesha.
I applaud the two ladies for taking that initiative and ukuthi bebe part of that course. Fine, some lay more ladies are coming. They, I mean, I remember all the courses that I did. Probably I was one female out of the rest of the participants. But now, ngibona ngathi ama attendees abangcono, but ngicabangela ukuthi they can be even much better. So ama ladies amaningi who really want to be part of football, I encourage them ukuthi bethi take up even former players or players that are really reaching twilight zone yabo in terms of playing, bethi beqalise ukuyenza amakhosi.
Usithethelelo udume kakhulu edlalela iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lapho edlala khona labanye abagoqela uNomsa Boys Moyo, uRosemary Mugadza, uPrecious Mpala kanye labanye. Ungomunye wabaqeqetshi abalesithupha sikaCAF A esidingakala ukuze umuntu aqeqetshe kusigaba sePremier Soccer League. Ngaphezu kwalokho ke wenza izifundo zokuqeqetsha elizweni leGermany, ikanti kathisa uphakathi kwezifundo zokuba abe ngomunye wabaqeqetshi abafundisa abaqeqetshi emazweni akuzwekazi lase-Africa. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Sibonga kakhulu ke Njanji kwezomculo sixoxa lo Somnotho Nkomo.
Akabingeleli, ngisacela ukukhuleka endlunkulu yakithi koKhumalo, ngibe sengibingelela nasesilweni inkosi yakithi uBulelane loBhengula kaMsilikazi, ngibe sengibingelela kuwe estudio nakubo bonke abantu osebenza nabo ngisanibonayo, ngibe sengibuya ngibingelele isizwe senkosi sonke ngithi sanibonani emakhaya kuphi nakuphi la kufinyelela khona umsakazo Studio 7. Ngoba ngangithemisile last ukuthi ngenzeka unyaka 2022 kuphela iCD seliphumile mhlambe noma ngaba yisingile, kodwa akusahambanga kahle ngoba saphuma na kuma COVID namakampanizi senzima lapha nalaphaya. Kodwa ngiyathembisa lo nyaka ukuthi hayi kukhona impela engizoza nakho kuhle kakhulu. Ngibe sengibuya ke odabeni lwengoma, ngizoloke ngilalise njalo iy'ngoma zami ezimnandi ezaphuma last, ngoba nje ngiveza laphana nengoma njengamanje ezodlalwa laphana babudube ethi yona ngcono ngcono sishade mpoyeni. Lapana ngiqhuqhuzela kakhulu ukuthi masingakhulelisi odade wethu emaqedi sibalaxwaze kanjalo ney'ngane, ayakhiwe imizi ukuze isizwe senkosi sikhule sibe sihle. Ngempela ngokwenza kanjalo ngicabanga ukuthi sobe senze kahle kakhulu. Ngiyacabanga ukuthi abalali bazojabulela nawo babudube. Ngiyabonga kakhulu ithuba enikeza lona. Ngithi nakubalalela emakhaya, ngisale kahle.
Kukhulu ke Mvuka Nkomo ngusomnotho khonapho ke esithi ngcono sijade. Singagqibi uhlelo lwamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bakhala ngokuvinjwa ngamapolisa ukuba benze imihlangano yabo endaweni ezijeneyo. Kodwa abakubandla le-ZANU-PF bathi amapolisa alandela umthetho kukho konke akwenzayo. Izakhamizi ezakha ikilinika eMathewini North zicela uncedo kuZulu. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Oliver Lisayo ngumthembo sithembayo uGift Student City lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.